So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 kulwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiyenzile indaba yethu safaka amaphephethe ekhotini sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le Citizens Coalition for Change CCC elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele parliamente.
Thina njengabalungisi be-Mine Enter 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatsha aligugu elizweni owe-Mine Enter 2023. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze ukuthi Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathise abalimileyo kanye lokukhululwa kwabathunjiwela babotshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethwandaba waphezulu owe High Court uhlale namhlanje okwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le Citizens Coalition for Change CCC elokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edalele parliamente ngozithi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele we CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ephalamende. Bathi njalo usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda lomongameli we-Senate unkosikazi Mapho Chinomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ikwenzanga ukusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC unkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-recall sesiyenzile indaba yethu safaka amaphephethe ekhotini sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini. Themba silalo kodwa angeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sekusele emandleni ecourt ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngapi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Landilizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunono obuphezulu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-Secretary General we-CCC. Njalo kuleyinye into ukuthi kulabantu abathi i-CCC kayimali. I-CCC kade ingekho ebhodi. So i-CCC ihamba loChabangu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B ngokunye kodwa ukuqathele ukuthi beyifake mhla ka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenzwa kwe-by election elite esithi thina ofalanga yenzayo ngoba i-TRC ekokelwa ngoba uNelson Chamisa ayila umuntu ihambe ikola edale ephalamenti.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle oro be-TRC bazawina le case, but i-case leyi izaya kuma-elections because makhu ikuthi yaplanwa yi-ZANU-PF, yaplanwa nguChabangu, oro yathengwa namanye amabandla e-political, which means le nto izabuyela kuma-by-election.
Umahluli Mnamato Mtebetsi oye-High Court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudinda lomongameli wedale le-Senate uNkosikazi Mabhe Chinomona kudaba lwabo lolu, kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumi lane 14 labesenethi abayithoba munwemunye 9. Abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule okusemthethweni umbukiso wezomsebenzi wokwemba amatshe aligugu elizweni wesimatshumi mabili lasithupha owe-26th Mine Entra 2023 oqale kobulawayo izolo ozaqitshwa ngomgqibelo. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni lumbukiso wezokwemba amatshe aligugu owe-Mine Entra 2023, umongameli Mnangagwa ukhuthaze abembi ukuba bengathengisi abakwembayo bengakakuhluzi lokukulolonga ukuze bathole inzuzo ephezulu kulumsebenzi.
Sikhuthaza amakhampani asebenzela kwesigabeni sokwezinjwayo ukubana baqale bahluze balolonge lokho ababe kwembile bengakaze bakuthengisele phandle ukuze ilizwe lithole inzuzo. Okwamanje siphakathi kokulungisa umthetho ozakwenza lokhu kube lula.
Umqondiswe Zimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo abayibo abaqoqe umbukiso we-Mine Entra 2023 uchasisa ngokwenzakale namhlanje.
Thina njengabalungisi be-Mine Entra 2023 siyathaba kakhulu ngombukiso lo esilawo namhlanje. Siyathaba ukubana kulababukisi silama-exhibitors esingathi ngama-direct amakhampani afika 169. Lokho kutshengisa ukuthi i-Mine Entra iyakhula.
Amabili akwele South Africa athole imivuzo embukisweni walonyaka. Omunye wabathole umvuzo umnumzana Philip Ngowera we-GNK Valves yakwele South Africa uncome ukuhlelwa okwenziwe umbukiso walonyaka wezokwemba.
Endisithabile ukuthi njengoba ungumnyaka wethu wokuqala uku-exhibitor sihle sakwanisa ukuzuza i-second position i-award ye-second position silver award.
Dosman Mangisi omunye wabakumsebenzi wokwemba obesembukisweni walonyaka yena ubabaza ngezinga lemichina ebukiswa e-Mine Entra lonyaka.
I-2023 i-Mine Entra iwe lesikhathi esirayithi ukuthi ngosiqalisana lokhu qalisa kwezulu so kubuya kwezulu so i-program le i-right vele icakathekile phambi kwama-miners.
Umbukiso owe-Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi wokwemba abamankampani alungisa imichina abayisebenzisayo ukwemba impahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini kanye namacebo okusebenza okungela ngozi. Umnangagwa ovule okusemthethweni umbukiso owemine entra owenzelwa kobulawayo uthi uhulumende wakhe ukhangelele ukuba umnyaka usiyaphela ilizwe libe selithole inzuzo emsebenzini wezokwemba engafika amabhiliyoni alitshumi lambili amadola emelika i-$12 billion. Amankampani alikhulu lamatshumi phose ayisikhombisa 169 ayabukisa lonyaka e-Mine Entra 2023. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformation Through Mineral Beneficiation. Umsekeli kamongameli Constantino Chiwenga lomphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu labo bebekhona umbukiso uvulwa okusemthethweni. Kusasa abe Mine Entra bazaqhuba umhlangano wekuseni e-Rainbow Hotel ozakwethula isimo sezokwemba ezweni ku-breakfast seminar. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe muli kamnumzana Thakutswa Ngadziwore ilunga ledalela eParliamente oyisiphathamandla sogatsha lwabatsha elebandla le-Citizens Coalition for Change othunjwe izolo wazotholakala elamanxeba okuhlukunyezwa lokutshaywa lokulinyazwa kakubi kanye lokuhlatshwa ejekiseni elomuthi ongaziwayo bathi ulokhu esesibhedlela eselatshwa. Abazali bakangadziwore babike ukuba igazi lakhe selithunyelwe kwele-South Africa ukuthi liyehlolwa ukubana kubonakale ukuthi imithi efakwe kulelo jekiseni imithi bani ukuze athole usizo olumqotho lokuzivikela umkhuhlane ongadalwa yileli jekiseni. Isifiso sabazali laba bathi besingesokuthi ayehlolwa yena mathupha lokwelatshwa ezibhedlela zaphandle kwelizwe ngoba ezeZimbabwe zingethembeki, kodwa balokudana ukuthi lokhu kungeke kwenzeka njengoba ingwalo zakhe zokuhambisa i-passport yathathwa imthethwandaba njengesibambiso samanye amacala okubazelwa ngohulumende asemthethwandaba sikhuluma kanje. Iningi labantu elizweni lokhu liqhubeka lisola lesi sihluku esehlele uNgadziwore olemfanekiso lamavidiyo asezinkundleni zokuxhumana ezisebulenjini eveza amanxeba okubhaxabula umzimba wonke. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usekhuthaze ukuthi i-Israel leHamas zike zime ukulwa okwesikhatshana ukuze kuphathiswe abalimeleyo njalo kukhulule abathunjiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuza ngesikhathi amacelo omabili la esevumelane ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe lamaPalestina alimeleyo bavunyelwe baphume esihlengeni seGaza bengena e-Egypt. Njalo sekulabantu abedlula amakhulu amathathu asebephume esihlengeni lesi. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini.
Umkhulula kwezizalwane zamanye amazwe kumele ubana uphume kuveza uhlonipha kwemithetho elawula umhlaba wonke ujikelele. Ngakho-ke nxa sisenza njalo sibonisa ukubana sihlonipha imithetho ye-United Nations elawula ukuphathwa mhlawumbe indlela impi omele ilungi ngayo kungela kuhlanganisela nabantu abangenamacala phakathi. Ngakho-ke isenzo esihle esikhulula abantu bamanye amazwe ubana labo balime ukuthi kubuyela emazweni akibo.
Sibona uMongameli weMelika esekhuthaza ukuthi kuke kumiswe impi leyo kwesikhatshana ukwenzela ukuthi ababotshiwe bakhululwe. Ubona ngani lokho kungaba yikho ukuqala ukumiswa kwempi na?
Kungabe kungesinye kungabe kungenye imizamo yokuzama ukukhumisana umlotha. Ukukhumisana umlotha lokhu kungaba ngezinye indlela zokunceda impilo zabantu. Kodwa nxa sesikhangeleni okumisa emimpi ngathi kusesemasinyane ngoba injenge yemizamo leyo yokuthi kuqale kumisa impi kwesikhatshana ukulandelela ukuchitheka kwegazi elingelacala. Kodwa akulungiswanga isisusa sempi ngoba nxa kungalungiswanga isisusa sempi esiyimbangela yempi leyo akula ndlela okungakhulumisana ngayo umlotha ngaphandle kubana kuqale kuqondiswe khonokho okuyimbangela okuyikubana abethalesini babona abe-Israyeli ebaningi bezabelathathele emhlabathini wabo.
Sibona laphana abebutho leHamas besilwa becatsha ngezibhedlela. Ubona ngani i-Israyeli ngendlela ebesenza ngayo, ubona ngani ingaqhubekela phambili na ihlasela indawo ezilabantu abangahlomanga?
Kuba nzima ngingatsho ngaphambilini ubana into eyenza impi ye-Israyeli leHamas ibe buhlungu ukubana ayisalandeli indlela esingathi yi-conventional warfare. Nxa abantu beHamas besilwa becatsha phakathi kwabantu kunzima ukubana Israyeli ehlukanise phakathi kwabantu nje kwabantu makhaza bezikanye eziyabe zisilwa nabo. Ngakho-ke sizacela ukuthi nxa belokhu becatsha ezindaweni ezinjalo kuzakuba kutholakala ukubana Israyeli izabe ibhomba endaweni ezinjalo, izabe idiliza lezo ndawo, idinga bona laba abantu ngoba kunzima ukulika umuntu ongalingi ngendlela ejayelekileyo esingathi conventional warfare odlala esingathi igerilla tactics okungena ebantwini.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Lloyd Austin kanye lobona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken bakhuthaza amalunga edale lephalamende aweCongress ukuthi avumelane kwisinqumo sokuthumela uncedo lwemali yokuphathisa le-Israel lele-Ukraine. Amalunga awebandla lama-Republicans wona afuna ukuphathiswa ele-Israel ngamabhiliyoni aphezulu kwelitshumi lane, 14.3 billion, okumele icutshwe esikhwameni semithelo ese-Internal Revenue Service Fund, kodwa ele-Ukraine lingasanikwa lutho. Idale le-Senate laseMelika livumelane ukukhethwa kukamnumzana Job Lew ukuthi abe ngumeli welizwe kwele-Israel. Leli nyathelo lenzakala ngesikhathi ele-Israel liphakathi kwempi leqembu lebutho ele-Hamas. Lew wake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sombuso kwayengumongameli Barack Obama. Ukubhubha kwezihlobo phandle kwelizwe lokhe kuqhubeka kuludubo emulini zeZimbabwe ezithwala nzima ngendleko yokuhambisa isidumbu ekhaya. Kukanti ke abanye bagcina bengcwatshwa emazweni abakade behlala kiwo ngenxa yokuswelakala kwezimali. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Imbiko yabeZimbabwe ababhubha behlale inyanga lezinyanga besezindlini lapho kugcinwa khona izidumbu imochari ivamile. Lokhu kudalwa ukuthi umuyi uyabe engatshiyanga imali kumbe ihlobo lazo zingelamali yokuhlawula okufunakalayo ukuhambisa isidumbu ekhaya. AbeZimbabwe abaseBotswana labo babhekane lobunzima ngezikhathi zezimfa. Okunhlanganiswe ephathisa beZimbabwe ngezikhathi zobunzima eBotswana ebambanani caregivers umzana Titus Nxumalo uthi kusuka kube nzima uma sekuthe kwaba lomonakalo. Lokhu kuqala ukuthi abantu bekhaya bagcine bengcwatshwa kweleBotswana kungayisikho ukuthanda kwemuli kodwa kuyikuswelakala kwemali yokuphathisa kundleko zezimfa.
kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eButswana ngoba umuntu kumele ayingcwatshwa kibo yikho sadala ibambanani siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya nxa kufanele ekhaya nxa kufanele simncedise njalo ngesincedisa kakho simncedise.
Omunye oweZimbabwe oseHabron umnumzana Mluleki Bhebhe uthi kugcina kudluliswa ingcebethu esikhathini eziningi uma umuntu ekhaya ebhubhile. Uthi basanda ukuphatha udaba lokuthi kulomunye wayelokhu watshona ngompandula kodwa lokhu egcinwe emotsha.
Silohlupho lapho esihlangane lalo kulo njengalokhu sihamba sincedisa abantu. So siripotela umuntu wakithi ekhaya ovele ekhezi owatshona ngoSeptemba, isithumbu sakeleke siyamosha. So sizama ukuncedisa manje sishothela imali.
Umnumzana Levi Moyo okwavelelwa isehlakalo sokuthi isihlobo sakhe sigcine emotsha okwedlula inyanga uthi imali yiyo eyabe isilela.
Selapha ngohlupho ngitshonele umalumami oselesikhathi elana etshonele iBotswana. So esesukucela njengesihlobo sicela usizo lwemali ukuze simhambise ekhaya. Ebewa ekhaya imali esishoda ngayo imali engaba ngange 6,000 ukuze sikwazi ukumsa ekhaya ngoba lana obesebenza khona bengalamaphepha njalo lapho obesebenza khona abantu bakhona asibaboni. So yikho sicela usizo.
Kuvamile ukuthi abaqhashi bengaphathisi ngedliwo zemfa uma weZimbabwe wayebasebenzela kade yalamaphepha anikeza imvume yokuhlala kumbe ukusebenza elizweni. Abaqhashi babe besesaba ukuthi abomthetho bazabahlawulisa ukuqhasha umuntu wokuza engelamaphepha aqondileyo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi uqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole okwafaneleyo lapho abasebenza khona noma bengelamaphepha.
But you may realize that a number of the others, there are a number of our people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungelamaphepha awusela lungilo.
Umgono weshuro ukuthi bazaqhubeka bezama ukuphathisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha wonqabela indaba zokuthi kube nzima ukuthi bathole ungcwatshwa ohloniphekayo kumbe bengahlukuluzwa ngabomthetho.
But as you are aware, we've enrolled our mobile exercise where we are going around Botswana to document, and the reception has actually been improving. We've also seen a number of people.
Njengoba usazi sisaqala uhlelo lokuthi siphathise abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha.
Iningi ikakhulu eliphila ngobamba-bamba alenelisi imali efunwa amankampani athengisa inhlelo zokungcwaba awema-funeral policy. Abanye bazama ukungena inhlanganiso ezifana lama-burial society kodwa ukukhipha imali yenyanga lenyanga kusuka kubasinde. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisakron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ELeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku olugakathekisa ukulondolozwa lokuqakathekisa ukujeziswa okwabephula amalungelo entathelizindaba ole-International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Leli langa lonyaka linanzwa ngesikhathi uhulumende ekhuthazwa ukuthi aqinise imizamo yakhe eyokudala umumo wokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa kanye lokuba lemithetho ehambelana lalokho okuchiwo ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuluhlu lwabo lweziqondiso ezeUnited Nations Action Plan on Security and Safety of Journalists. Embikweni wabo okhitshwe ngabenhlanganiso elela ilungelo lentatheli zindaba eZimbabwe eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bathi kungumsebenzi weziphathamandla okugoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Abehofisi yomeli wakwelemelika kuleli bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku besithi labo abazimisele ukuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile emhlabeni wonke ejikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli zindaba. Okwamanje wothi sizwe abalaleli beStudio 7 ukuthi bona bathini ngabakubona kusenzakala eZimbabwe.
Studio 7 lichona njani? Hayi ubona bugeni ungafuna ukusitshaya ngomqondo. President uzokuchallenge njani khona kwikwa ukufuna andike ngabezami liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la efuna ukuthi vele ikhipha abantu uzafaka abantu bakhe ayenza imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu ye abantu banjani njani. Bona isilimi siyelele sokugcina.
Ngibingelele enkundleni. Ye siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula. Umbuzo okhona yikuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhaliphani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uchabango. Njengoba uKhaliphani Phugeni ehamba ekhulumela bonke abantu abadilizayo, wayekhulumela umakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhaliphani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orekhora abantu. Uyabonakala nje uKhaliphani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano empusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhaliphani Phugeni labo sengezochabangu labo Ines Dube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi i-opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano empusweni kodwa usuke lapho uqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi nathi siyavuka. Hayi thina sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhale landela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala empilweni zabo. Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siphatha udaba lokuqala okwehlulelwa kodaba oluphanyekwe ngabebandla ele-CCC emthethwandaba olokuxotshiswa kwamalunga alo edalela ephalamende okungekho emthethweni ngozithi ungunobhala webandla lelo umnumzana Sengezo Chabangu. Singakehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethandaba waphezulu weHigh Court uhlale namhlanje kwakuqala usahlulela udaba olukhwezwe libandla le-CCC olokuphikisa ukuxotshiswa kwamalunga alo edale lePhalamende. silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Ulalela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.